kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sikaMoyi umnumzana Morgan Tsvangirai silalisiwe emzini wakhe eHighlands eHarare lamuhla, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa aduduze khona imoli.
Siyathi hayi akambe kakuhle, lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi kunisilahle umdala wethu, so peaceful.
Ivandla leMthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eNsiza South, lapho elisole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo elibikwa liqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisela ukuvota abona abathi yikuhlukuluzwa. Siza kuzwa eziphathelane lamasiko abatsha kanye lozokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingalwisani kulandela ukubhubha komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ikhuluma isililweni sikamnumzana Tsvangirai emzini wakhe weHighlands eHarare lapho isidumbu sakhe silaliswe khona lamuhla, umnumzana Mnangagwa uthembise ukuthi uhulumende wakhe uzabhadala izikwelede, isikwelede esedlula izigidi ezimbili zamaRands, amadola i-R2 million, esichiywe ngumoyi esibhedlela ayelatshwa kuso eSouth Africa. Wengezelele wathi uzaqhubeka encedisa limuli aze ayengcwatshwa ngolwesibili. Yibo eBuhera. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele siphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Yena isiqale ngokumbuza ukuthi bemukele njani amazwi kamnumzana Mnangagwa njengebandla.
Kuyinjwayele ukuthi umuntu angangena esikhundleni sokuba nguprime minister nxa ekhuluma uyaphiwa ipenseni. Izikhundla lezi eziphezulu elizweni vele benza njalo. Wawungafuzanga ukuthi ubaba bahotwangelayo behlukane lokwabanye, wawufuza ukuthi lapho benziwe ngendlela efana leyabanye. Kodwa-ke ukuthi uMnangagwa singathi useyinguquko, amboni ukuthi angaba yinguquko bani, ngoba ubekhona kusukisela ekuqaliseni lapho eqalisele khona izanu. Yonke okubi lokuhle okwenziwe izanu abantu bayakwazi, uMnangagwa ube yingxenye yabo. So ukuthi namhlanje ungabe sekungabe sekutintile ngaye kuyini, ambona ukuthi kukhona
kuhambelile. Sizwe amazwi amaningi ngokulwisana phakathi kwenkokheli yebandla lakho lamuhla, bebehlezi wonke yini? Ubekhona umfelwakazi njalo bebekhona bonke na? Ngoba besizwe ingani kuthiwa unina kamuyi ubengafuni abanye.
Nami ngizwile kufundwa endabeni zayizwele ukuthi unina kamufi utsho njalo. Kodwa athi abona ukuthi into emangalisileyo ukuthi kuphuma nabo ze-TV uphume ngeclip yona leyo yokuthi umama lwana nangu uyahamba umbe bengena endlini besiya nga, ebesezwakala khonapho intatheli yezindaba ekhuluma ngodabolo lodwa nje zwi olokuthi eqalisele ukuthi uzibani angimfuni nozibani angimfuni. Kwesinye isikhathi uyagcina ucabanga ukuthi le yinto nje ephekiweyo, ngoba lo bukhokheli be-MDCT bonke namhlanje ngibubone kukhona endaweni zonke lapho kade kuhanjwa khona, kuhanjwa ndawonye lemuli yakho. Akula lapho kuthiwe khona inkokheli ze-MDCT ixotshiwe.
Sikhulume labanye abasekeli bebandla lenu besola kakhulu ukuthi kungani isidumbu sikamnumzana Tsvangirai silaliswe e-Commando Barracks. Lina likubone kulungile?
Mina angingeke ngatsho ukuthi kulungile kumbe kakulunganga, kodwa okukhona ukuthi nxa kuyukuthi ubaba uTsvangirai ephiwe inhlonipho yelizwe, kutsho ukuthi-ke ngomthetho ifuze ukuthi ngabe vele kuhambe ngendlela ohambe ngayo. Manje ukungabi ukuthi engathiwanga inhlonipho yelizwe engcenye kungaba le mbuzo.
Lo isiphathamandla sebandla le MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda sixoxela eHarare. Ngaphambilini kwamazwi kamongameli Mnangagwa, isidombo sikamnumzana Tsvangirai sisuswe enkambeni yamasosha eCommando Barracks eHarare lamhla ekuseni, lapho ebesilaliswe khona sivela kwele South Africa izolo. Sidluliselwe emahofisini MDCT eHarvest House, lapho abasekeli baleli bandla abasihlangabeze khona befola ngemigwaqo behlabela. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMaphita Ntambe obekulumkhosi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli baleli bandla bafole ngemigwaqo behlabela ingoma zebandla nanxa abanye balahleke bafika eRobert Mugabe Square ebizwa ngokuthi Freedom Square. Abantu bagcine bebuthana emahofisi lamakhulu aleli bandla Harvest House ngenhloso yokuvalelisana naye. Osakhulayo umnumzana Sifelani Moyo uthi ibandla lalahlekela liqhawe elalingelanketha betshabi.
Umdala lo ubemeleli ilizwe lonke, ube umuntu othandwa ngumuntu wonke. Olesizwe labantu, so hayi silahlekile kakhulu ngomdala. Umdala wethu usithile, siyathi hayi ahambe kakuhle. Lathi siyacela ukuthi hayi abakhulumayo hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi funa silahle umdala wethu, so peaceful, so that the world they can see that no, ube ngumuntu omelela ilizwe lonke, ube ngumuntu ongagethi wena ungubani, uliNdebele, uliShona, uliKaranga, ubethanda umuntu wonke.
Umgcinihlalo webandla kusabelo seHarare ngummeli wedale lephalamende umnumzana Eric Maraba uthi ibandla lakhe lenelise ukubuthanisa njalo abantu ngobuningi bakhe, abanye bezibuyela bodwa kungela nkinga njalo kungela kwesabela amapholisa njengalokho obesukuvame ukwenzakala. Kube lokuhlabela ingoma ezijeneyo ezijengisa ukusekela umnumzana Nelson Chamisa. Umfundisi uRogers Checo ongenela kulumbuthano laye uthi abantu balahlekele liqhawe njalo lanxa kulokulwisana ebandleni kusobala ukuthi umnumzana Chamisa ulosekelo.
Abanye baye besithi asambeni ngendlela le, abanye besithi asambeni ngendlela le, but ukubona kwami umuntu othandwa ngabantu nguNelson Chamisa because ngumuntu who was involved in politics. Lapho kwakubotshwa khona abantu, lapho kwakukhulunywa khona, abanye babehamba betrela ama briefcase lokwana behlala ezimotweni zabo bengela ndaba ngemhlangano usebenzele umhlangano kwana babengakuthandi kakhulu. So ukubona kwami the general public abantu laba ama-grassroots people
uthi udaba lokungazwani lulula kakhulu njalo ubona inkokheli kuleli bandla zinakho ukuhlala phansi zilulungisise. Osakhulayo uBrian Sibanda ongenela umhlangano unxome ukubambana kwabantu ngokuthula losekelo lwabo.
Siyabonga kakhulu abantu, sizibuyele sodwa. Sizibuyele sodwa, siyaorganiza sodwa i-transport, siyazibuyela sodwa. Sifuna ukuzocelebrate i-life of our leader. Siyajabula kakhulu ngoba wasiyela i-platform.
Umarawa uthi umbuthano omkhulu uza kuba ngowerali eRobert Mugabe Square eHarare kusasa, lapho abantu abazavalelisana nomoyi ngobuningi babo andubana isidumbu sakhe sidluliselwe eBuyera lapho okukhangelwe ukuthi engcwatshwa khona ngolwesibili. Ngemva kwalokhu konke kube lokujabula, abantu begida bemanyene. Ngimele Studio 7 eHarare nguMaphita Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Ibandla lezombusazwe liphikisayo eLemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eInsiza South, lapho abasole khona kakhulu abathi wethuselwa kwabantu libandla elibusayo eleZANU PF eliqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisele ukuvota. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emahole umongameli weMthwakazi Republic Party iMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe isenzo lesi sikhomba ukuthi ukhetho oluzayo alula kuthula njengokuthembisa ukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Abantu bakithi basayesaba bemamadlodlongana bemekhatshana bemavrandini ezitolo kakhulu bakhala ngokuthi bayethuselwa yiZANU PF ukuthi bangavotela amabandla angasiyo ZANU PF bazathwaliswa nzima. Kodwa siyajabula ukuthi abantu basamukele ngendlela ephezulu kakhulu. Abaningi babhejile bathi bona bangeke bavotele uMnangagwa, umuntu owababulalayo ngo-83 wakhuluma wathena bangamahuhu, bafuna umuthi wamahuhu. Kungakho-ke abantu bakithi bathe ukukhithwa kukaMgabe bona kubancedanga lutho, ngoba iZANU isele ikhona embusweni kakhulu.
Zana Richard Ncube weMahole usole kakhulu inkulumo ezenziwa ngumongameli Mnangagwa kumabona kude weZBC.
Mnangagwa kwangicela kaphume mbijela kasiphumuze ngishona sasalifuni nanhlala eMahole. So eCharles lapha ngawuvula uyafika lapha but ishona hayi sempande kwalo ngicela liphumuze.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu uthe kuhle ukuza kwe-MRP esigabeni sakhe.
Siyabonga eMthwakazi Republic Party ukuthi bezofika kule ndawo bezosikhulula ebugqilini, and two ebugqilini esabubonayo obesilwane esasidlile amaNdebele.
Unkosikazi Ntombenhle Dube uthe kufanele kuvotelwe inkokheli ezizaletha intuthuko.
Kususela namuhla bonke siyakhuthazana sonke sihlala lapha eFlabuzi ukuthi asambeni siyavotela ibandla loMthwakazi. Ibandla lapha sivota khona sivotele iNdlovu ngoba ngu-MP iloba ngukhansila. Sifuna intuthuko, sifuna imigwaqo, sifuna ababalisi bakithi ezikolweni, sifuna amapholisa akithi.
Umnumzana Mfanelo Sibanda uthi bakhathele ngokuhlukuluzwa ngamalunga ebandla elibusayo.
Bese sizwile ngombuso khona amalungelo abantu ahlonitshwa, siphila ngokwesatshiswa. Abantu bayafoswa ukuthi beye emhlanganweni. Abantu manje kuthiwa sikhipha ama-serial number ukuze sithole ukudla. Lo nyaka sivotela iMthwakazi Republic Party, sesifuna intuthuko, sifuna ukuzikontrolela umnotho wethu, sifuna izimpila kahle zibe mahala, sifuna ezikolweni kufundisa abantu bendawo ukuze ulimi lwethu lungafi.
Umnumzana Mkhululi Nyathi uthi sekungathi bona bangabantu bokuza esigabeni sabo.
Nampa abantu bakithi bebuyile. Hayi, mina ngikwazi ukuthi umuntu uyabe usasayelene elokhu ebhizi ngakho naloko emashoneni ishoneni sihlupheka kangaka. Iqiniso lonke leli. Hayi, mina ngiyabonga, ngiyabonga.
Ngesikhathi sisiya emoyeni, ucingo lukamnumzana Abednico Ncube belungaphendulwa muntu ukuba achasise ngesenzo samalunga ebandla lakhe acalwa ngokufuna ama-serial numbers e-BVR kulabo asebebhalisele ukuvota. Ezinye izakhamizi zithi zinyekela ukuveza ama-serial numbers zitshela ukuthi aziyikuthola usizo lokudla kumbe ukungena kunhlelo zesigaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomlobi uNovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Ngiyakwamukela kuhlelo Novuyo.
Hayi, ngiyabonga Ntungameli, ngiyathaba ukuvala.
Usanda kwethula ugwalo olulesihloko esithi House of Stone, indlu yelitshe ngesiNdebele. Akusichasisele ngalolu gwalo.
Ikhuluma ngelizwe lethu iZimbabwe. It looks mostly at history from a developer perspective, njengomuntu wakobulawayo. Ama characters amebhukwini ahlala kobulawayo azwisisa iZimbabwe njengabantu bakobulawayo, amaNdebele. Sikhangele ihistory yeZimbabwe, sikhangele idabo labo King Lobengulo, Queen Lozike, independence yethu right through iKukurahundi. Sikhangele futhi ama-after effects eKukurahundi. Sikhangele nje ilizwe lethu right up to 2007. So it's about the family, the life of a family abahlale kuzezi-5 kobulawayo and history yabo.
Ungathi ubujongeni kahle kahle ngokuloba lolu gwalo?
You know, ngikhula kobulawayo, especially kuma-teen ages. You know, sasile propaganda eningi about history yethu, about ukuthi sivela ngaphi njengelizwe. And, you know, into zangkhona eziningi zazi-exclude i-history yethu eningi, especially njengamaNdebele.
Lutholakala ngaphi lolu gwalo kulabo abangathandi ukuluthenga mhlawumbe balubale?
Ngapha eMelika actually izaba available ngo-January 2019. Kathe siliphuma e-UK, so online zingaba available and izaba nse-UK starting ngo-May, kwenza ama-book reading. Kathe sinzama ukuthi libe available eZimbabwe, so nzama ukwenza ama-plans ukuthi libe available. But information yonke ikhona ku-website yami, nomvuyochuma.com, ikho lapho engiyabe ngifaka ama-updates nge-book, le-availability.
Ulolunye njalo ugwalo olulesihloko esithi Shado olulobe ngo-2013, lumumetheni lona?
Ushado singambhala ngisase-South, ngangiyi-student e-South. Sikhuluma actually ngama-Zimbabweans in South Africa, ama-Zimbabweans across i-border, ama-Zimbabweans avele eGoli ebuyela ngekhaya. No, it was born from ukutshona ngi-interaction with ama-Zimbabweans e-South, abantu bangekhaya. Le ndaba yokutshona abantu be-cross i-border ngela ama-passport, into ezinjalo ezazichaza, ezazi-interesting. Kubona ukuthi abantu bethu bahlakaniphile, ba-determined, so ngadecide ukubhala ngayo. So Ushado uzu-publishe e-South and u-available e-South.
Ngaphandle kokuba umlobi novuyo, kuyini okunye okwenzayo?
Hayi, kathesi ngiphethe PhD in literature lapha e-University of Houston. So ngenza PhD yami, ikho nje kuphele engikwenzayo PhD lokuloba. And then ngisalungiselela ukuqalisa i-book tour ngebhuku lami seliyaphuma.
Uyenza le literature e-Africa yini, njalo yiziphi ingwalo ze-Africa elizifundayo nxa zikhona?
Ingwalo esizenzile so far, one of our own sisi Tangalemba, Universe Conditions, ayikhona ku-syllabus. Ungugi, uChimamanda, uChinoche, Everything Fall Apart. So you're using ngwalesi zivalayo nga.
Usuka lapho ungayithola i-PhD yakho novuyo, uyabe usufuna ukwenzani, msebenzi bani okhangelele?
Hayi, i-interest yami would be in teaching post-colonial literature, university level. Ngibona ngizahlala khonapha eMelika, ngiqhubeke ngabe ngifundisa ngapho ndokho mbhala ingwalo.
Okokufundisa vele kusemulini, ngabona uloba enkundleni yeTwitter ukuthi umama wakho wayengumbalisi la efundisa i-maths.
Yeah, hayi, umama ufundisa i-maths. Gcwele o-teacher sibilini emulini yethu. Hayi, kubonga mina, singamini.
Lolo ve kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomlobi unovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo unguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, lingakhohlwa njalo ukuthi lilakho ukuthola inhlelo zethu ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Ngilo baba mkhulu babelo bola usenzi
lokho sithuke kula madoda athenga odoli babenze omama ezindlini lapha. So licelile ukuthi siqhubeke ngalo daba lolu siyakwenza ke khonoko ecinga lapha ke ngilo sisa senkosi lo baba ezo chisa spanda sihlobo zami linjani khona ngapha eNgilandi?
Hayi, siyaphila.
No, siyaphila kakhulu ke Dube, unjani wena?
Hayi, siphile kakhulu. Ngihle ke ngigijima ngiye kusisa senkosi. Ulubona njani udaba lolu mama?
Lokho umhlangano lo vele anyway ngoba okwenza ukuthi kube labo doli benoba kuyini omama kuthathi bane ngikudlulo bazemhlabeni la nxa sokufuneka odoli kuthi ukuthi omama sebeyengathi andingalokho abodoli laba badura from into sengizibonile emsakazweni lakubo social media nxa ubaba elayo imali yokuthenga udoli we-R16,000 uye kulobo luyayishela
baba sibani nalo daba lapha
Hayi lapho mzukulu siyaphambana. Empilweni sivumelana ukuthi babe sibe lama traces abantu babe lokho bakufikayo. Yebo kambe angeke ngikwenze lokuthi udoli, kodwa labathe udoli ke angibasoli. Ngoba udoli at least uyabe yinto ethembekileyo. Lapho umchiye khona umchiye khona oselelele. Kukanti omama olezi usungaziphathi wabo yikho sosenza ukuthi obaba bagcine besiyathe ngodoli. Sewazi ukuthi hayi ludoli lo ngami ngedwa. Kodwa ngathola lo ntombazana ke uthatha umzukulu wami sebebaningi besibaningi kuye. So ngakho ke udoli nxa ngilaye ngingedwa laye.
Khonapho ke yikho kuphela sisabantu abaningi abathi abantu besifazane abaningi abathembakali. So ngangcono umuntu azidingele nje udoli wakhe.
Hayi lokho angivumelani lakho ngitsho la kancane. Ama problems ama relationship akhona sibili omama labo bayaganga obaba labo bayaganga. Kodwa nxa singathola ukuthi sesithatha sesidinga eyinye isubstitute for ukuganga leyo sizaphelela ngakho. Kusasa nizakubani sithi abantu abami ngamahlongandlebe nithe ngodoli kuyaphelela ngakho kuyaqalwa
ngabaai
kube ngabazali.
Ye kodwa ke manje ke nxa usukhangele kungcono ukuthi ngingatholi umkhuhlane ngoba nxa ngisithi hayi lapha kumele ngihlale nomuntu umuntu yena ehambe ngicila elala lapha evuke lapha lala lapha evuke lapha elala labantu bonke la umhlaba wonke olokugcwele azomphathele-ke umkhuhlane. Ngakho nxa sekungeleyo doli wami angisethuki angisavela ngikhathali ngihamba ngezijayivela ngivakathele ogogo labo bani bani kodwa ngiyakwazi ukuthi ngiyamtholeke ezilalela endlini engazange abe lenye indoda. Kulokuthi ngibe lo muntu lo ngithi hayi lami ngifuna ukuhlala lo muntu yena engicila.
Malume, isintu sethu sithi nxa kuwukuthi umuntu uphambanisile emendeni kumbe emtshadweni kuyabizwa abobabakazi, kuyabizwa umalume izimuli zahlala phansi ukukhulunywa kulungiswe. Singafuna ukulungisa ngokuthi siyadinga okunye eceleni vele kutho ukuthi phela kuyagcina kungasela mtshado ngoba odoli laba yesi bayadura nxa bathenga okokuqala kodwa ngasoze abefuna izigqoko ngafuna ukudla ngafuna ukuhanjiswa out. So ekugcineni uyabe eshiphile kodwa ngumuntu yini ongakhuluma laye xa usulezinkinga zomhlaba phela okuningi emendeni kumbe emtshadweni akukho about the sexual aspect okunye you need i-companionship ungakhuluma laye thule uzuyefika mhlakaba
ngizaziphithela isizungu ngizaziphithisa isizungu ngizibambele efonini zami kulezi nsuku le-social media mzukulu ngizazidlalela ngizikhulume lo dube e-America ngikhulume lawo khonapho mzukulu ngikhulume labantu ekhaya isizungu ngangilazo ngibukelele television kodwa udoli wami ukhona ngikwazi ukuthi uphezulu ngabe uzilalele o-anti labo khuluma ngabo babakazi labo malume khabatholakali ngendlawo abantu sesihlala khona emazweni la esihlala kuwe akunjeni nxa ukhona apha e-Britain njona use-Britain mzukulu uyakhuluma nobani nxa une-problem uzaxoxa nobani ngoba mina thi ngikhathana njengomali umakho ngikhathana angeke ngize ngize kuwe la ngizelungisa indaba yakho uvele kutsho ukuthi laba abantu abathola lokhu sebediniwe mzukulu sebekhathele omama bavele bafohle bayeli omama sebefakela unyawo phandle lunyawo endlini hayi akusebenzi njalo
sizasenkosi khonapho
labo baba bayenza into efanayo labo baba benza into efanayo nxa kuwukuthi
uphume
phandle uphumele omunye ubaba ke malume lokhu
yikuthiumuntu
du uyaphela du siyophelela nga abantwana bazavela nga nxa sesiyabe sesithandana labo doli yikuphela phela kwabantu
ungakhangela phela mzukulu laba bathenga odoli kakhulu labana abantu asebaphoxwayo sebelabantwana kudala sebaphoxwa ngabafazi babo umntwana yebe ngasamdingi kodwa sengizama ukudinga into engangiqeda inkanuko zomzimba ngakho udoli ungcono uyabe uya lapha ngifake ebhatri lachisa angeke ngibona bomama lani lakho koroko izigodokweni elikusebenzisayo lani selidingi ngamadoda la aliqilayo
wala kulapho baba
ayalakani
yes njalo zodaba besolutshisa sibili kakhulu kodwa isikhathi sethu sesiphelile ngithatha leli thuba ukuthi mbonge usisa senkosi ohlala khona ngale eBritane mbonge lo baba-ke ezatshisa sibanda khona ngale-ke la eBritane asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
ngesizwe esiphathelane lokholo silontungamili Nkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upetheni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukuthi sikhangele udaba olungaletha induduzo. Ngiyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bakhalela lo owayengu-prime minister wethu. Bebonani kwisikhathi esihle sokuthi sikhangele imibhalo eletha induduzo. Singakhangela ku-Isaiah 53, ivesi ka-3, ithi yona ikhuluma ngoJesu lapho ithi uJesu yena wayengumuntu owayedelelwa esaliwa ngabantu. Njalo waba ngumuntu wezinhlupheko ejayele usizi. Nxa uyinkokheli isikhathi esiningi ungafumana ukuthi ungabulakho konke, kodwa ukuhlukuluzeka kwakho uzama ukuletha inkululeko ebantwini, kumbe ukhokhela abantu, kumbe uncedisa abantu ukuthi befike kwesinye isibanga, ugcina uthatha isimo lesi uJesu ayisithethe. Siyananzelela ukuthi uJesu wayele njongo, injongo yakhe iyikukhulula abantu, kodwa sibona lapha iBhayibheli sithi wagcine siba umuntu owayejayele izinhlupheko, waba umuntu owayehlukuluzwa. Njalo siyakwazi ukuthi wetheswa icala yena engalacala engawonanga. Inkokheli eziningi zingena kuleso sigaba. Ngiyakhumbula yena ubaba uTsvangirai odlulileyo ukuba ngumuntu owayengumuntu wezinhlupheko, owayebotshwa, etshaywa, kwezinye isikhathi aphosa afe, waba umuntu osegulayo ekugcineni, waba ngumuntu abantu ababecwangela ukuthi engafika kwesinye isigaba, kodwa izinto asebenzekanga ngendlela ezasichathangelwa ngawo. Ngakho kwaba ngumuntu wezinsizi. Ngawumkhangele mbona li verse ka-3 iyatshengisa lokhu. Kwezinye isikhathi-ke ngingasabali yena lathi siyangena phakathi kwezikhathi zona ezinjengabantu empilweni, ubusuzibuza ukuthi manje uNkulunkulu ungaphi xa isimo sami sisinje. Into engithokozisayo ukuthi sinanzelele ukuthi kulo mduduzi sinanzelele ukuthi ukhona owathwala wahamba leyo ndlela enjengathi lowo muntu enguJesu Kristu. Ngakho ubukhokheli bukaJesu ayisobukhokheli obulandela ngemuva, asobukhokheli obunika imizekeliso, kodwa yena engazange angene phakathi kwaleso simo. Sibona ukuthi uJesu uyangena phakathi kwazo zonke lezo zigaba. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ihlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu esinxusela kuye uNkulunkulu, ngenxa yokuthi yena uyakwazi ukuthi thina siyedlula phakathi kwezinto ezinjengoba laye wedlula phakathi kwazo. Yena-ke uba ngumphristi omkhulu, ungumphristi omuhle, onganjengabaphristi bakudala ababesiya kuNkulunkulu kodwa bengakwazi ukuthi imizwa yethu njani. Ngakho imizwa yethu yonke le yokuhlukuluzeka, eyokukhathazeka, eyokuzwangana kulaa muntu olendaba lathi uJesu wayithwala, njalo uJesu uyakwanisa ukuyisusa phakathi kwempilo zethu. Kumele ukuthi sitholeke ukududuzwa ngalawo mazwi. Siyathandaza uba baba sithobe inhliziyo, usiduduze, usikhokhele, ulethe ukuxolelana, ulethe lokuba sibone iZimbabwe entsha ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu, sithandaza lokuba abalaleli bethu bazaba khona ukuba sihlangane ngeviki leyo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisifanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile, uyalandela umculo. Umculo ka-Otis Ngwabi esithi Themba Kuwe. Singakahlukani-ke sikhangele bezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingaliswani. Khuluma esililweni sika Muyi Mnumzana Morgan Tsvangirai. Yena isidumbu sakhe esilaliswe emzini wakhe eHarare. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.